owakuqala kufanele ube kwazi blacksedis ukuthi i-Section 69 e-Constitution yelizwe leZimbabwe ikhona. Nxa sibona ukuthi uhulumende kasibusi kuhle, sile mvumo yokuthi-ke siqoqane singene ezitaladeni sitshengisele ukuthi hhayi uhulumende kawusibusi kuhle, sifisa ukuthi ngawusibusa kuhle. So yisho yiyo injongo ye-demonstration yethu esinayo mhlaka 28 May. Sifuna ukutshela-ke uhulumende okhokhelwa ngumgaba ukuthi hhayi usuwehlulekile iminyaka engu-36 isikhombise sobala ukuthi a-a lokhu okufanele ukwenze sokukwehlule, sokufanele ukuthi uchiyeke amatomi phansi, uchiyele abanye abangenza impilo zabantwana beZimbabwe esengcono. Sesilungiseleleke mbona engani-ke hhayi kubizwa osabelayo mhlaka 28 May 2016 kobulawayo. Sesilungiselele kanzima-ke sibili, njalo abantu bayakuthakazelela-ke ukuthi-ke kuyintshukuntshu yokuthi bazekhombisa umgaba ukuthi hhayi useyehlulekile ukuthi ababuze ngendlela eqondileyo. Size saka-ke emthethwandaba sisiyazama ukuthi siphikisane-ke lamapholisa enze into engekho emthethweni, ngoba ungakhohlwa ukuthi iphosa yona ngwayo engumthetho uyesetshenziswa ngamapholisa ukuthi balele abantu imihlangano. Kayila ayibaniki imvumo ukuthi amapholisa alele abantu imihlangano, kodwa babanika imvumo yokuthi bona batshelwe kuphela ukuthi hayi siza kwenza into enje, babuye kuphela bazegcina ukuthula, hatshi ukuthi basebesithi kona bayavuma bebayala. Yikho-ke umthethwandaba usinikile-ke imvumo yokuthi hayi qhubekelani phambili, ngoba akulamthetho eliwephulileyo-ke.